Abakhubazekileyo bathi kunzima ukuziphilisa ngoba kabenelisi ukugada amabhasi ezubuko ukuze bayethenga impahla etshiyeneyo bayithengise emgwaqweni. Bathi imitshova ekhona ibiza imali eningi okokuthi abanye babo sebephelelwe zindlela zokuziphilisa. Omunye wababhekane lenhlupho lezi ngunkosazana Sinikiwe Ndebele.
Ekuyigadeni lekuyiyehleni lalapho kuyehlelwa khona kuyabe kukhatshana lalapho umuntu ayabe siya khona. Ukudediswa kwe-lockdown lokhu akuyenzi mehluko ngako ngoba ungazi ube lesifiso sokuthi uhambe kuyacabanga ukuthi ibhasi nizayigada njani ngiyehle ngiyehlele khatshana lanxa sengifunga ukubuyela endlini. Ucabanga kaningi sibili ukuthi ngcono ngiyekele phela lokuhambahamba kwakhona.
Unkosazana Ndebele uthi baphakathi kwelitshe lembokodo.
Lokuthi ukwanisa ukuthenga kunzima ngoba kuzamele uthwale uhambe uma ngomuntu susiyagada. Kuba yi-challenge futhi ukuthi ngapho uyasindwa ngapha kumele uhambe uma ngomude. So ugcina ukubona kungcono ukuthi ucele kwabanye abakwanisayo of which ugcina ungumuntu uzibona ukuthi usungumthwalo kakhulu.
Unkosazana Tariro Gurure omunye njalo wabakhubazekileyo uthi sebephila njengentandane.
Nanzelela kakhulu ukuthi abantu abagogekileyo baphila ngesingathi ngesingisi yi-informal trading and lapho unanzelela ukuthi imali yangikhona singayithi also ngesikhiwa yi-hand to mouth. Kodwa khonokhwana ukuthi babekhona besenza into ebambekayo kwaba nzima sokuvaliwe usayenelisi lokuthi uhambe.
Unkosazana Gurure uthi kabatholi imali kuhulumende okwakumele bayiniwe ngesikhathi bephansi kohlelo lwe-COVID-19 lockdown.
Imali le igcine ukubuya ngo-December. So kusho ukuthi lokhe singene ku-lockdown from January, February, khathesi sesiku-March, phakathi kwenyanga ka-March, akula mali esike yabuya. Ngendlela yami mina engingakutsho ukuthi besiphonga ukuphila ngomusa kaNkulunkulu. Khonokho kuncane besikuzuza, nakhonokho ukuthi umsika nje uyabukhona eduze selingathengisa kube yikho. But ubhubhane COVID-19 ubuye wafaka nje izinto zonke zahlala phansi. Kodwa engingakutsho kodwa kuhulumende ukuthi akakhanyele uZulu, akakhanyele abantu abalokuguga, abanike okufanekelileyo esingathi ngama-safety nets.
Embikweni wakhe awethulele uZulu kunanzwa usuku oluqakathekisa imisebenzi yabesifazane, umphathintambo kahulumende wezabesifazane lokuthuthukiswa kwamabhizimusi amancinyane unkosikazi Sithembiso Nyoni uthi uhulumende uzimisele ukunakekela izizalwane zakhe ikakhulu omama.
The best we can do is in challenging times.
Esingakwenza ngalesi sikhathi sobunzima yokunakekelana sikhuthazana kanye lokujabulela lokho esesithe sadlula kikho.
What we have accomplished as a people.
Uhlangothi lwezempilakahle eZimbabwe luthi abantu abafika phose inkulungwane ezingamachumi amane 36,471 sebehlolwe kusukela ngombimbitho nyakenye batholakala bele COVID-19 kwabhubha bedlula inkulungwane lengxenye 1,501 izolo kubhubhe abahlanu kwathi abafika phose amachumi amahlanu 48 batholakale bele gciwane le coronavirus. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevisi Gama.